laba abalibalekileyo sebeyingozi kakhulu ngobana kabaziwa lesimo sabo ukuthi sinjani, bazahlangana lobani, kutheni kwathini. Kuba yinto enzima leyo ukuthi abantu bayithathe lula. Sengathi bangabanjwa masinyane ngobana njengoba nje bebalekile sebeyindani ezishiyeneyo, bahlangana labantu abaningi abanye vele ngababazi labo ngabazichazi ukuthi babaleke besuka ku-quarantine. Yinto embi leyo, kumele badingwe babonakale baze chaze lembali yabuthi besuka lapho bahambe njani, ukwenzela ukuthi nxabelala umkhuhlane labo abahlane labo labo bathole ukuncediswa masinyane.
Manje ngokubona kwakho abantu labo ababalekileyo abasoze befike na endaweni ezifana labo Gwanda khona ngapho?
Yikho esikwesabela khona ukuthi njengoba besuka khona eBrightbridge, idolobha elikhulu lokuqala eGwanda, engxenye sikhuluma nje sebeke bagudlana labanye abantu ngoba baziwa labo bantu. Yikho esikwesabela kakhulu ukuthi bagcina bephambanisa lenhlala kahle yabantu ngoba umkhuhlane lo kuyethusa ngoba akubonakali ngamehlo, kugcina kubanjwa imitshina. Yikho sibili abantu abakwesabelayo ukuthi nxa bengasuka eBrightbridge, xa bengapha kumbe bakobulawayo kumbe bangaphi, iGwanda ngenye izindawo esendleleni engaba sendleleni yalabo bantu besiyalapho angabe bakhona. Sisaba kakhulu sibili ukuthi bangabuya besithwalele ukufa lokhu. Sengathi bangatholakala masinyane lathi sizwe isimo sabo, ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi kambe ngabe badlule lapha siphebungakanani. Into yakhona sibili kumele banje ngokuphangisa badinga masinyane.
Kubaleka kwabantu laba kungakutshengisani ukuthi uhulumende kabagcini kuhle na, kumbe kumele bagcinwe ngamapholisa lamasotsha ukuze bengabaleki?
Yebo, engxenye mhlawumbe bangakhala ngokuthi kabaphathwa kuhle, kodwa phela kathi vele ophethe kuhle ngubani? Engathi labo bonabo thina esizidlalela ezindlini kubuhlungu, kodwa sihlaliswa ukuthi sizama ukuthi siphephe esimeni lesi esikuso. Kakula muntu othanda ukutshona evalelwe, sengitsho khona le mzini wakhe kakumnandi ngitsho. Kuyadina, kuyadaka, kuyasinda, kodwa kumele ke kwenzakale ngobana indlela ayikho enye indlela kwenqabela umkhuhlane lo. Ye, nxa sekuswelakala ukuthi bagadelwe ngamapholisa lamasotsha, akube njalo ngoba impilo yabo bebalutshwane benjalo ngazake ivunyelwe ukuphambanisa ilizwe lonke kumbe isizwe sonke.